Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4893 asebetholakale belegcikwane le coronavirus eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20.6 million.
Ubungozi esesihleli phezu kwabo ngaphansi kobuholi buka Cyril Ramaphosa eHolland iAfrika yonkana yikuthi usesibuyisela ku-2008-2009 iQuiet Diplomacy kaThabo Mbeki. Inobungozi kakhulu leyo nto.
Abaphathi ntambo bamazwe akumanyano weSADC babe lomhlangano webulenjini belungiselela umhlangano wenkokheli yamazwe angamalunga okhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 elizweni seliqonge laya kwedlula ikhulu 122. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4893 asebetholakale belegcikwane leli. Asebesinde kulo besedlula inkulungwane lengxenye 1620. Emazweni ezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1,073,000. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lane 24,256. Abe kolejini le John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20,666,156 asebefunyenwe bele COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula ayisikhombisa 750,371. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bathi sokubethusa lokubadanisa ngamandla uqonga kwenani lezisebenzi esezihlaselwe yisifo se-COVID-19 ngesikhathi zivele zithwele nzima zizama ukubambisana labaqatshi ukuqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuvikela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele kwe-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi iyanda imbiko asebehlala beyithola yokuhlaselwa kwamalunga abo yi-COVID-19 evela endaweni ezehlukileyo zelizwe.
Kuyasidanisa kakhulu nxa sibona inamba lezikhuphuka ngendlela ezikhuphuka ngayo.
Uqhubeke ethi izisebenzi zihlaselwa zisemisebenzini kwinhlangothi ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezikolweni, emabhanga, emakolitshini, ezibhedlela, kuma-quarantine centers, emahofisini lakwezinye indawo. Kungalesi sizathu ethi sebebumbe amaqembu ahamba-hamba behlola kumankampani ehlukeleyo bebambisana labaqhatshi ukuba beqinise ukulandelwa kwezinqumo zikahulumende zokuvikela izisebenzi kulesi sifo. Ingqwethi kwezemithetho eligqwetha umnumzana Abraham Mathetha uthi izisebenzi kazinanzelele ukuba zilamalungelo phansi kwesisekelo sombuso ngesikhathi ezinje, ukugoqela ilungelo lempila kahle enhle lelungelo lempilo.
Kuleminye imithetho lezinye izinqumo ezifakwa nguhulumende singathi ngama-statutory instruments. So kungakhangela amanye angkhona ayanikeza isisebenzi esingawathi ngamandla. Ngoba njengumzekeliso nxa kuthiwa khona abantu kumele batestwe, njalo indawo lapho kusebenzela khona abantu kumele zibe izindawo ezihlanzekileyo. Kutsho ukuthi nxa isisebenzi singabona ukuthi into zonke lezi azitholakali emsebenzini, singaba lakho ukuyekela ukuya emsebenzini, sifikeleke nxa sebezama ukumxotsha
Uhulumende umise amakhombi lezimoto ezithwala abantu wathi bathwalwe ngamabhasi awenkampani yakhe ezukho kuphela njalo labanini bamakhombi nxa bengabale sifiso sokusebenza balakho ukwenza njalo kodwa bephansi kwezukho. Inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe liyaliqansa ngalezi nsuku. Amabhizimusi athile aguqela amabhanga, amakolishi, izitolo ezifana labo OK Zimbabwe, ama medical aid schemes afana labo Siemens, amajele oEconnect lamanye amabhizimusi asethuswe lawo yilesi sifo seCOVID. Amabhizimusi amaningi sevalwa ngehola lesithathu emini. Abenhlanganiso yeZCTU bathi udaba lwama checkpoint okumiswa khona izimoto ezithwala izisebenzi zihlolwa ngabomthetho kumele lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kuphuzisa izisebenzi emsebenzini labaqhathi belahlekelwa isikhathi sokusebenza besithi sebekhwezelwe ludaba kukhulumende. Izisebenzi zicina zisesabela imisebenzi yazo ziphinde zisabele ukuba zingabanjwa yisifo leso ke seCOVID-19 emsebenzini ngoba ezinye zezikhathi abezomvikela bayabahlukuluza besithi incwadi zabo zokuya emsebenzini ngasiqondanga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Sokuzinsuku phose inyanga ezimbili abongi bebeke amakhuba phansi bekhalala umsebenzi. Iningi labo selaze lakhitshwa kuluhlu lweholo likahulumende. Abongi laba bemba phansi ngenduku besithi ababuyele emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga osokubangele ukuba isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeke sisiba sibi. UMathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izolo yethule umbiko othi ngaphandle kokuba izikhalazo zabongi ezigoqela iholo lamadola eMelika kanye lempahla zokuzivikela kucoronavirus bengakuphiwanga bazaqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Bengeze bathi lanxa sebengasatholi iholo lokhu akubaguquli umqondo wabo. Umnumzana Anthony Majongo umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association eUnited Bulawayo Hospitals uthi baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Sina vele siyaqhubekela phambili sise strike yethu sifuni i-government ilungise isikhalazo zethu.
Umnumzana even though siziba ongunobhala kunhlanganiso yabongi empilo uthi sebephila ngokuthengisa ngoba bengasatholi holo.
Singakhangela futhi sesithole ukuthi abaningi bethu sesigijiwe kupayroll asisaholi. Kunokuvele kwasenza ukuthi sihawule kakhulu, sidubeka kakhulu. Asila eni minje ukuthi singasebenzisa ngoba uma ungathola ngemali akula ngenye indlela yokuthi ungakwanisa ukuthi ugade emsebenzini kumbe uthenge nje ukudla ukuthi ubusidle usemsebenzini. So sesiphila, you know, hand to mouth, sesenza nje ukuvending lento eziningi-ningi.
Kumaviki amabili adluleyo, umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa wakhethwa ukuba ngumphathintambo wezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana ngemva kokuba ugatsha lwezempilakahle luqede isikhathi eside lungelabukhokheli. Lokhu eqale umsebenzi uChiwenga ubengakakhulumisani labongi kodwa eseyiphovali iState. UChiwenga watshela iphephandaba leHerald ukuthi basakhangelisisa kabanzi ingatsha zempilakahle njalo bazimisele ukwakha, ngakho ukhona umehluko ozaba khona kodwa kudingakala ukuthi abantu basebenze ndawonye. Lokhu sokunikeze abongi ithemba lokuba kuzaba lomahluko kwezempilakahle. Umnumzana even though siziba ulandisa ngalokhu.
Sisile themba kade singoba sokulo minister omtsha kube futhi lo phemseko omtsha sibona ngani vele lokhu kwenza ukwenza ukuthi kulungisa indaba zakhona zonizo okungazwanani kumbe nini okungakhulumisani kukhona phakathi kwethu thina omongi labo lo employer wethu.
Unkosikazi Sandisiwe Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo wasezibhedlela unzima kakhulu.
Kulobunzima obukhulu kakhulu ezibhedlela khathesi, amanesi malutshwane kakhulu. Mina umza wami ubebhalise lapha eNkulumane Clinic, sithe semphekezela ukuthi ayebeletha basitshela ukuthi iBP yakhe iqansile, wa-refewa empilo. Esekhona ngale amanesi abeyi-2 ukuthi babancedise uzaze azathole usizo, vele kubenzima kakhulu.
Abanye abongi sebephila ngokuthengisa ngemva kokuba uhulumende emise ukubaholisa ngenxa yokukhalala umsebenzi. Iholo lezisebenzi zikahulumende liqala kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezintathu, i-$3,000, kusiya kunkulungwane eziyisithupha, i-$6,000. Imali leyi ilingana lamadola eMelika angamashumi amathathu, i-$30. Abongi banikezwa imali yokubaphathisa ingamadola eMelika angamashumi ayisikhombisa lanhlano, i-$75. Ukukhalala kwabongi umsebenzi sekuchiye umumo osezibhedlela zikahulumende ulukhuni kuzigulane. Kukanti ukwelatshwa ezibhedlela ezizimeleyo kudula okwadlulisa amalawulo. Udokotela Xolani Ndlovu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo esibhedlela sempilo wenqabe ukuthathwa ilizwi ethi bathwele nzima kusukela ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi ngoba sebebalutshwane abahamba emsebenzini. Ekuqaleni uthi labo abasafundela umsebenzi wokonga bebencedisa esibhedlela kodwa ngemva kwenani eliphezulu elibanjwe lile COVID-19 sebebakhiphile emawadini. Udubo lokusilela kwabongi soluphinde lengezwa ukuthi kunani labalutshwana abakade besiya emsebenzini sebebanjwe labo ligcikwane leli kungakho bengasabuyi emsebenzini. Udokotela Edwin Sibanda okhangele ezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uthi imtholampilo yekhansili yakoBulawayo iyasebenza kodwa yenelisa ukuphathisa abantu abalutshwane ngenxa yemizamo yokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende lamhlanje wenze isicelo emthethwandaba isokuthi igqwetha lentatheli zindaba uHopewell Chingono unkosikazi Beatrice Mthethwa amiswe ukumela esetheswa icala lokuloba konke kwenzakala edale enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook. Lesi sicelo sihle savimba ukwahlulelwa kwesicelo sikaJingono sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela ngekhaya.
Esipha isicelo lesi umnumzana Whisper Mabhawudi umchuchisi ekuthonisweni kukaJingono utshele idale ukubana unkosikazi Beatrice Mthethwa ubhale ekhasini lakhe lenkundleni yeFacebook elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law amazwi aphathelane lodaba lukaHopewell Chingono lona lungakapheli ukuthethwa othe kuphambanisa ukwahlulela kuhle kwalo. Kodwa umthetho akulandule lokhu esithi kasuye obhale ekhasini leli esithi lokho okulotshwe yintatheli izindaba uLaurie Conway weMelika yena owenza ifilimu ngomsebenzi wakhe. Lokhu kusekelwe nguChingono lapho aphe ubufakazi esithi ungomunye walabo abancedisa ukwenza ifilimu leyi njalo umthetho angeke aphiwa icala elingelani laye. UChingono wengezelele esithi uhulumende kenzanga uphenyo olupheleleyo ngaleli khasi ukuthi ngelikabani sibisibili engakalethi udaba lolu edale. UChingono utshele idale ukubana isicelo esenziwe nguhulumende lesi asilangqondo njalo senzelwe ukuba udaba lwakhe luphuze ukwahlulelwa kuhle. Unkosikazi Mthethwa utshele idale ukubana uhulumende usezazama ngazo zonke indlela ukuvimba ukuthonisiswa okubalulekileyo kwecala likaChingono. Lokhu kuza ngemva kobufakazi obuphiwe edale ngelinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Gift Mtisi yena othi uMabhawudi umbuze udaba lolu lungakangeni lasedale ukubana uza kwenelisa na ukuthi mbana amele uChingono umthetho engekho. Umtisi uthi amazwi kamabhawuti lawa aveza sobala ukubana uhulumende kukhona akuqoqayo ukuphambanisa umthetho ukwenza umsebenzi wakhe edabeni lukaChingono. UChingono utshele idale ukubana isicelo sikahulumende lesi sephula ilungelo lakhe elekusisekelo sombuso welizwe esokumelwa ligqitha alifunayo. UMachingoni Nduna uthe udaba lolu luzaqhubekela phambili lusahlulelwa kusasa lapho uChingono aza kuma phambi kwedale isipha ubufakazi kucala eletheswa umthethwa. Ngimela iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxitis Jeremiah.
Abaphathi ntambo bamazwe akumanyano weSADC babe lomhlangano webulenjini belungiselela umhlangano wenkokheli yamazwe angamalunga okhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala abalwela ilungelo loluntu kanye labamabandla aphikisayo elizweni lamanye amazwe akhelane labo besithi kumele umanyano lo uqazulule ukwenzakala elizweni lapho abanye abathi bayahlukuluzwa bethunjwa lokubotshwa mahlayana. Asenelisanga ukuzwa okuvunyelanwe kulomhlangano sisiya emoyeni. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Zenzo Nkomo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi mhlawumbe okuphathelane leZimbabwe akusoze kucutshungulwe.
Uma ulalela nezinkulumo nakhona la eSouth Africa namanye nje amaqembu, iDA kade ikhuluma nje namhlanje ithi South African government kumele isukumele isimo saseMozambique ngoba lokhu kuthikameza iinkampani zaseSouth Africa ezilapha eMozambique. Hayi ukuthi becabangela abantu kodwa bacabangela izikhwama zabo, imali zabo ukuthi ziphephe kangakanani. Ukuhlangana ngibona nje kuyukuthi iyinto abazoyinyathela abangeza ukuhlala phezukwayo, kodwa into engibona ungathi izoba sezithebeni kungenzeka kube yikho kanye lokho okuqhubeka enhle la kwesele Mozambique.
Siyananzelela ukuthi banengi abafuna ukuthi umanyano weSADC ungenele ngokwenzakala eZimbabwe, ikakhulu amabandla aphikisayo ezombusazwe labalwela ilungelo loluntu. Ubona lokho kusenzakala yini? Kumbe bazabe bekufuqela emsamo besithi kukhona okunye okuphuthumayo?
Ubungozi esesihleli phezu kwabo ngaphansi kobuholi buka Cyril Ramaphosa ehola nje Africa yonkana yikuthi usesibuyisela ku 2008-2009 iQuiet Diplomacy kaThabo Mbeki. Inobungozi kakhulu leyo nto ngoba laba baholi bazohlangana lapha eMozambique esikhathini lapho iSouth Africa eqeda kuthumela ithimba layo ezweni laseZimbabwe esingekezwa ukuthi libuye limumethene. Kodwa siyakwazi ukuthi vele ithimba lelo alizange lamukelwa ngendlela eyiyona efanelekile. As long iSouth Africa ingakakhulumi, angibaboni laba bantu beSADC bekhuluma mina. Ngingazike mhlawumbe ithemba lingaba ku President omusha waseMalawi ngoba uyena okhanye ekhuluma ngesimo esiqhubekayo lapha eZimbabwe. Amaqembu aphikisayo amaningi kuSADC ayafisa ukuthi kube khona okwenzakalayo ngeZimbabwe. Kodwa ke siyazi ke ukuthi ke ababusayo bona kungenzeka abazukubona ngaleyo ndlela, futhi kuyacaca ukuthi ababoni ngaleyo ndlela njengamaqembu aphikisayo. Sizahlala sisethembeni ukuthi mhlawumbe sizobona ukuthile okuzokwenziwa.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho izibhekane labesifazana ezidalwe ikuqhamuka kwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe. Umkankaso wobulembu beinternet othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe wasabalala umhlaba jikelele abawubaselayo besithi umhlaba ungenele kudaba lweZimbabwe. Kodwa bakhona sebesithi ilizwe kumele lizibangule impehla esingenile kulokuyakhala komakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandlale MDC Alliance umnumzana Sengezo Chabangu endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyajabulisa mpela ukuthi kuvuswe umsindo lowo njalo kuzwakale phandle emazweni abanye abantu ngoba right now ilizwe leZimbabwe hayi akulanto enhle ngijola kancane akula ongaphambisa isandla mpela athi yena hayi mina ngibona ngani izinto ziright ngingamangala ukuthi lowo muntu inhloko yakhe iright or what. So but as people do this umuntu uba neconcern ye leadership gap that is there in Zimbabwe. There are a lot of good people who could lead Zimbabwe after ZANU-PF. But currently, as opposition is lying, which is my biggest concern, I lie, look, and my concern again becomes, bazo itonja le revolution yabantu bayithathe bapractice futhi because opposition yethu ile zanuism, that's why it's easy for them for opportunism. Umgabe maye sethinta ethu sefuna ukuthi they just embrace him. They are not people of any form of serious values that can help one. In Zimbabwe is it to begeka kakhulu ukuthi right now if iphuma kulomlilo kuze empeleni phela ingene entweni ezosusa abantu kulokho abakuku.
Mnumzana Chabangu nanto udaba lina li ku opposition ethiwa ngumnumzana Ndlovu ukuthi ingane lo dubo uthini wena ngakho?
Okokuqala baba Ndlovu okumele kunanzelele ukuthi ilizwe lavele labulawa ngumgabe iminyaka engu-30 kodwa esikubona kathesi kazange sikubone ngesikhathi sikamgabe ngoba umgabe waye uhambe walwela ilizwe engumuntu njengathi yi-civilian. Pha umgabe ngo-2017 ngo-November sagcwala sonke sigijima sisithi aleluya umgabe sehambile singazi ukuthi siyazidebhela igodi. I mean sasicabanga ukuthi umgabe nguyomubi kodwa umgabe wayekwanisile ukuthi agcine amasotha emabharakeni. Namhlanje sesibuswa ngamasotha. Isotha kalilikwazi ukubusa kulela ukwenza ikubulala. Umnankagwa namhlanje njengona limbone esesihlalweni kayisuyo obusayo obusayo ngamasotha. Nakudala uRobert Mugabe uJoshua Nkomo babehamba besiyacatha eMozambique, babehamba besiyacatha eSouth Africa, babehamba eSouth Africa umkhonto wesizwe wawubuya uzocatha ngapho beliswa ngale apartheid.
Baba Ndlovu, umuntu wonke ungani uyavumelana ukuthi ye kumele amazwe angenele kudaba lweZimbabwe kodwa ke siyabona amazwe amaningi afana labo Malawi oZambia labanye bayazilwela impi zabo kunye la iSouth Africa awusozizwe isithi SADC ingenela AU ngenela kumbe elinye ilizwe ngenela kathi iZimbabwe kuyini okuhluphayo ukuze ize icela uncedo phandle kwelizwe.
That's 1 second to correct uTabang. uTabang angazi ukuthi umuntu ongakanani babiwa ngethusa manje ngitshela ukuthi amasocha have always been in the barracks. Mina ngikhulele eTsholotsho besihlala lamasocha ebulala obaba every day. So angikwazi ukuthi le nto ayisekuthi amasocha, it is very disappointing actually ukuthi umuntu wesindebeleni akhulume ngokuthi amasocha angikhona ephuma phandle manje. But then ke I think what's happening now in Zimbabwe, the story of Zimbabwe has become a thematic universal story. Everyone is watching. There is serious abuse. The interest of Dalakbula Wabantu, Yayinyeko, international community, because it didn't concern them. And babengalavabele relationship lomkhaba. So what's happening with the current government kamnangakwa ukuthi abala ma good relationship namanye amazwe. That's why everyone else is coming now to say this has got to stop. And the most of the people abathi is got to stop akukabi government in South Africa. I know people have not gone deep. Ramaphosa appointed umuntu who is very appointed ngombeki which was a problem in the past. And the lady uBaleka Mbete is sister to the commit to the ambassador of South Africa and Zimbabwe. So you see what is just posturing. I'm really not very happy with that kind of thing. But ungenela, bonga bantu bangenela bena ama interest abo in something. So Zimbabwe has become that kind of thing which is attracting a lot of attention from other countries.
Yeah, mnumzana Thabangu ngamafitshane wena ungathini?
Ngingaphendula lo mbuzo ngike ngibuyele kuNdlovu ngithi hayi khangela Ndlovu amashota ayekhona kodwa kwakukhathi sempi impi ibuchafukaze ngabo 1980 1983 1984 1980 sasazayenza i-unit akhothi ngo-1987 owasokubona ishota lihamba-hamba liyilo lihamba limisa abantu emgwaqweni liyilo lihamba libulala abantu emgwaqweni kwenzakala before 1987. So we need to agree to correct the history. Ukuthi uJoshua Nkomo eze unit accord kwazange siwabona amashota esiwabona ngendlela kaphesa esiwabona ngawo abulala abantu. Coming back to your point eyokuthi indaba sithola sikhala siyakhala namhlanje ngayo ukuthi zomhlaba ayesapota uRobert Gabriel Mugabe. Nami ngiyezwa babekwazi ukuthi uRobert Gabriel Mugabe nguye onezithembiso zabo eZimbabwe. Babe nama-investment babecabanga ukuthi uJoshua Nkomo bengeka kusaleli lizwe abazange bamsapote ngaleso sikhathi uMkhonzi wakhuluma ngaso ukuthi abaesikhanga esikhathi ombhukazwe. So namhlanje yikho umhlaba usukhangele iZimbabwe ku-spotlight nangoba uMgabe kasekho.
Umnumzana Sengezo Thabangu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Kuyaxokozela elizweni ngesikhathi abakubandla le-African National Congress lakwele South Africa besithi kabethuswa ngokwethulwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ezithi kumele kungangeneli bantu kwezombangazwe kulelo lizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unkosazana Lindiwe Zulu, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe kubandla le-ANC ngomunye wabathi kabethuswa ngokwethulwe umnumzana Patrick Chinamasa othi abantu abanjengaye kumele bethule zwi ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Unkosazana Zulu uthi bazohlolisisa okwenzakala eZimbabwe bebabisana lebandla le-ZANU-PF lamanye kuzwekazi le-Afrika.
Thina siwu-African National Congress ne-ZANU-PF njobe lokhu sikhubeka sikhulumisana kuze kulunge la sibona khona ukuthi akulungi. Njengoba ngisho nje thina siyama-organization amabili, asiyama-organization nje ahamba endlebeni ewodwa. Futhi kunamanye amapati akhona la eSudan, whether i-Mozambique, Angola, Namibia, sonke sihlangene. Kuyafuneka ukuthi ngaso sonke isikhathi sethu sikhulumisane ukuthi la sibona khona ukuthi akuhambi kahle sikhulumisa kanjani.
Kodwa unkosazana Cynthia Dube okubandla leMtokazi Republic Party uthi akulalutho oluzakwenziwa libandla le-ANC okuzaguqula ezombangazwe kulelo lizwe. Uthi sokwanele okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Sukunyezwa mina ngina-10 years namashota ngabanjwa amabele okungelalutho. Ngasukunyezwa mina ngincane ngasuka ekhaya ngibalekela i-ground ngayobamba kobulawayo ngenyawo ngisuke emzingwane ngithotshwe ngibanjwa amabele. Ngikuhlukunyezwa ngokucansi lokho kwenziwa. Ngiyakwazi lokho, kubuhlungu kimi. Namhlanje abantu bethu kuyabehlela sithule sihleli sicashile sithi iZanu yabulala. Kuyini ongahle kufa? Baphi abafowethu babulawa yiZanu? Abanye basemajele sikhuluma namhlanje.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe othi akulalutho oluzaguquka kwele Zimbabwe kulandela ukuthunywa kukankosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mufumadi umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayihlolisisa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Ukuhlukunyezwa wabomama yinto ebuhlungu kakhulu yonke indawo. Thina mina nginje bengise-university, I can say kulomunye ulecture engamreportayo kodwa ngazisola kakhulu ngoba indlela yakho nayabande kakhulu. As long umuntu okuphambanisileyo kumbe okuhlukumezileyo kumbe okudlwenguleyo ekuzana uPF awusoze wathola ijustice, awusoze vela kulanto ezayenzwa ngamapholisa ngoba lowo muntu uyaziwa. Baningi abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa kodwa akulanto ungahambi uyoreporta bagcina abanye ba committa le suicide bayabazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo akula nto ebuyayo.
Umnumzana Wellington Moyo okubandla le ZANU PF uthi ibandla le ANC lenza kahle ngakho ke abantu kumele bengakhali kakhulu.
ANC ngesilahle ngoba sihlupheke sonke la kudala la sasa basiza labo basiza. Kodwa into engiyenzeke ukuthi izosichayela umthetho ukuthi thina senze kanje kanje.
Uhulumende wakwele South Africa wakho wangenela kwele Zimbabwe ebambisana lenhlanganiso ye Southern African Development Community ngomnyaka ka 2008 kwase kubunjwa uhulumende womanyano phakathi kwebandla le ZANU PF lamacele eMDC amabili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiwukhiphs Dube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30.